kunzima ukuthi amazwi abe siwathathe njengokwenza singakakubona ukuthi lokho ayikho khona ngama early 80s usekujintshile yini umoyo omubo wayelawo efisa ukuthi ebhidlize imizi yesiqintini seMandebele kaselawo yini umoya lwana ubona ukuthi amaNdebele okumele bethole amalungelo afana nabanye ngalokho kungasekho ukwenza ukuthi kuyina azakwenza okuzatshengisa ukuthi usengumuntu umongameli wesizwe sonke wemhlobo yonke. Kunzima ukuthi amazwi akhe uwathathe njalo njengamazwi aqotho ngenxa yokuthi nxa ukhangela imbali umnumzana lo osengumongameli welizwe uhlale iminyaka engamashumi amahlanu esebenza la loka former president uRG Mkani. Kusisho ukuthi zimbila zanhlabanye esintwini sakithi. Nxa ikhoyini le ilo mgaba uthi ngalo wayo kusisho ukuthi bekumele ibe laye upresident uMnangagwa. Njengoba ejilo efike evela ngaphandle kwelizwe ukuthi khona yena umbono wakhe ibandla lakhe lezanu lizabusa kuze kube naphakade. Ngenkulumo yabathi bazabusa idonki izimile impondo eqhubeke sithi njengalabo abaphikisayo ama-opposition baza concorda ngamazwi atshengisela ukuthi uzokulwa esilwa lalabo abamphikisayo.
Njengoba ibutho abaningi abathi yilo elincedise kungena embusweni likhulume ngokuwa komnotho welizwe awuboni ngani uzaqinisa kulolu hlangothi ukwenzela ukuthi abantu bemvotele ngomnyaka ozayo?
Sobala ngomnyaka ozayo ukhetho siyakilo lukhetho oluyabo lubanjwa ngamabutho elizwe leli lokho angikuthandabuzi esilungu i-investment abayifakileyo bafake i-investment kuye engilethemba bazafisa leyo investment siya phambili ikakhulu ivikela umnotho wabo wona abesibuthwe ngoba kusobala ukuthi lokho abakwenzileyo bethatha umbuso ngodlame bethathela umgabe abamthathelanga umbuso ukuthi bafuna ukusiza uZulu weZimbabwe bakubeke sobala amasotsha ukuthi bathathele umbuso ukusiza iZANU PF yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele chizi legacy yabo yezombangazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho ke kusobala ukuthi amasotsha ale njongo yawo, injongo yokuthi bevikele ibandla labo iZANU PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotsha ngoba vela khona sikhuluma nje kuZEC okuyoyibamba ukhetho welizwe lakithi. Kusobala ukuthi umongameli lo ongenileyo yebo ye uzasebenza lezakhamizi zeZimbabwe zonke njengokutsho kwakhe, but kusobala ukuthi uzabe ethatha ama-instructions kulaba abamfakileyo abesibuthweni.